Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezetseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 25 kumabasa 2022 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzela amhlophe usowabo weleFrance umnumzana Emmanuel Macron kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe izolo. Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala kusasa. Abanye besithi awusoze ulethe umahluko kwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile ngemva kokwehla kancane ngenyanga edluleyo. Ugatsha lwe-Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi kusukela namuhla ilitha yedizili isithengiswa nge-$1.71 isuka ku-$1.60 okutsho ukuthi ikhwele nge-$0.11. Ilitha yepetulo yona ikhwele isuka ku-$1.59 ngemali yeMelika njalo iyaya ku-$1.63. Abacubungula ezenotho bathi ukukhwela kwamafutha lokhu kulakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenzele usowabo weleFrance umnumzana Emmanuel Macron amhlophe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe izolo. UMacron unqobe ngemiklomelo engamashumi amahlanu lasishiyangalombili ekhulwini 58% kwathi obencintisana laye unkosikazi Marine Le Pen wathola engamashumi amane lanye ekhulwini i-41.4%. Kumbiko awethule enkundleni yeTwitter uMnangagwa uchaze uMacron njengomngane wakhe. Uthe njalo ubona kulokukhazimula kubudlelwano beZimbabwe leFrance. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lanxa ngingazi ukuthi bangabangane kumba sobangane, kodwa okuqakathekileyo ukuthi befanele ukuthi yena akhalele ukuthi hayi ngiyakuhalalisela umnumzana Macron, bengicela njalo ukuthi uzongincedisa eZimbabwe sibe lokhetho olukhululekileyo oluhambisana leconstitution yeZimbabwe. Kuyangehlula ukubamba ukhetho olukhululekileyo, kuyangehlula ukuthi amabandla aphikisayo akhululeke akhankase engavinjelwanga, kuyangehlula ukuthi amapholisa angathatha uhlangothi, izekhi ingathatha uhlangothi, kuyangehlula ukuthi abantu abangaphandle bavote. Bayavota phela kulawo mazwe abahalaliselayo laba abangaphandle, ngakho befanele acele ukuthi azoncediswa ukuze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Uthi umongameli Mnangagwa ikusasa lobudlelwano beZimbabwe leFrance liyakhazimula. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Ubudlelwane ngeke buqine nxa iZimbabwe ingahloniphi umthetho wayo, umthetho weZimbabwe, ingahloniphi amalungelo abantu beZimbabwe, ma-citizens eZimbabwe. I-EU, iFrance, o-UK, o-US, into abakhuluma ngayo inye nje kuphela. Bathi Zimbabwe, government yeZimbabwe, President Mnangagwa le government yakho, hloniphani umthetho weZimbabwe, hloniphani amalungelo abantu beZimbabwe, hloniphani impilo yabantu beZimbabwe, yibani lokhetho olukhululekileyo. Landelani umthetho, kambe umuntu okuncenga kangako ekuncengela ukuthi kube kuhle kwelakho ilizwe kuyabulwelani laye? Angeke buqine ubudlelwano okungazange kwenziwa lokho okufunwa yiconstitution yeZimbabwe. Labo laba abangaphandle abathi kakwenziwa kababuyi lezinto ezingaphandle kweconstitution yeZimbabwe, bathi landelani iconstitution yeZimbabwe kuphela nje.
uhulumende kaMnangagwa ungathi uya kulungisa yini konke okwathiwa kumela kulungise ngamazwe afana leFrance akuEuropean Union kanye laboMelika ukuze kulungiswe ubudlelwano phakathi kweZimbabwe ilalawa mazwe.
Akula manyathelo uhulumende athathayo ukuletha inguquko eziza kwenza ukuthi izwe leZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamazwe omhlaba. Lokhe lidonse ngaliyandlela ngaliyagiya esikhathi sikaMgabe yokungahlonipha amalungelo abantu yokuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase ekhululekile yokuzama ukucisha kuphele inhlanganiso ezizimele esithi ngama-NGOs ukuvimbela abantu inkululeko yokuhlangana yokukhuluma yokuvimbela imisakazo ukuthi bengekhululekileyo. Sibona kulokhu kuqhubeka ukusebenzisa iZBC kunye lamaphepha kahulumende sengathi aluhlangothi lweZANPF. Le ndatha zikahulumende ngokuhlukahlukeneyo zisetshenziswa sengathi ngezeZANPF. Yilokho nje amazwe omhlabathi kakwenzi akulungiswe, kodwa kasiboni manyathelo athathwayo ukuthi kuguquke khona lokho. Ngakho ubudlelwano soze bulunge noma ikanjani.
Umnumzana efihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule.
Ukutshayela ihlombe okwenziwe ngumongameli welizwe etshayela uPresident weFrance ngokunqoba akwenzileyo ekhethweni kuyinto eqondileyo njalo kuyinto enhle, ikakhulu kwizinkokheli ezikhangelele ukuthi zisebenze basebenze bonke bekhangela ubudlelwano bamazwe abo. Kuyikungezelela kunokutshiwo ngumongameli ukuthi ukhangelele ukuthi amazwe la ayevale nyango evalele iZimbabwe ivuleke kuyindlela yokukhulumisana enhle njalo yokubuyisana ikakhulu emazweni la evele silahlile. Kuyinto enhle ukuthi yenzakale ngalolo hlobo ukuthi umongameli ethi ekhangelela bona abantu abayibo abangamenzeli ukuthi abamfisela ukubi ababona ukuthi kalwi labo, kodwa ke udinga ukuthi babe yingxenye ukuthi besebenze ndawonye ngoba singele sizimele sisodwa siyiZimbabwe.
Umongameli Mnangagwa uchaze uMacron njengomngane wakhe, kodwa bakhona abamhlekayo abathi uzisikela ehwahweni lapha ngoba akula budlelwano kumbe ubungane obukhona phakathi kwakhe lo mongameli weFrance.
Abathi akula budlelwane phakathi kukaMacron lo President Mnangagwa abalaqiniso. Iqiniso yileli, ubudlelwano obukhulu bukhona phakathi kwelizwe leFrance leZimbabwe. Ubudlelwano lobu babankomo ngemva kokuthi uPresident senanzelele ukuthi amazwe la afulathela iZimbabwe avala iminyango yayo, uMnangagwa wathumela izikhonzi zakhe kiyo wonke amazwe lana ikakhulu kuma-European EU countries. Wathumela izikhonzi zakhe ukuthi ziyekhulumisana lawo kubuyele njengayizolo kube kudlelwane. Ngokunjalo sibonile kakhulu ukuthi iFrance iyenze kuhle, yaye yaresponda kuhle kuhle kakhulu ngoba emkhosini ka-September ngo-September ngo-2021 u-ambassador weFrance waba khona kukhomishinwa i-Lozen plant liyana ye 3 million reconditioning ye Setco plant yenziwayo. IFrance yayimele ngu-ambassador wayo. Ngokunjalo kuyatshengisa ukuthi u-ambassador yena yedwa kahambe emkhosini enjengalala, ngoku-ambassador vele umela yena umongameli welizwe. Ikubona kwamanye amazwe kuthiwa u-ambassador kuthiwa His Excellence uyabe vele kunguye yena. So uMacron wayemelwe ngu-ambassador, ambassador waba khona, kodwa amanye ama-ambassadors la ama-EU countries ayengekho. Kwaza ukuthi futhi eZimbabwe, u-Great Zimbabwe ngale ngomkhosini wawukhona ngo-May ngo-2021 ulokuze u-ambassador weFrance waba khona njalo futhi. Ngokunjalo konke khona kuyathengisa ukuthi u-president weFrance uMacron ubesevulile amasango, wasivulela ukuthi sikhulumisane laye sidale njalo ubudlelwano obungasincedisa siya phambili njengamazwe omabili.
Uthi njalo uMnangagwa ubona ubudlelwano obuhle kuyiwa phambili phakathi kweZimbabwe leFrance, kodwa abanye bathi kumnyama phambili. Uthini ngalokho?
Nxa sikhangela iFrance Kono kwese nge ngakubeka ukuthi iFrance ikhanya ukwenza kwayo akufani la kwamanye amazwe la ama European countries. Ama countries amanye ngale emkhosini nale kade ngiyibala lekuzimiseleni ukuthi bancedise ilizwe leZimbabwe kabakho asibaboni. Kodwa sibona ngemva kokuthi uMnangagwa sethumela izikhonzi zakhe zaboda uhlelo lwaluphethwe ngumoyi owayephethe ugatsha lwe-foreign affairs uSibusiso Moyo. Waba le-engagement, re-engagement exercise eyakhutshwayo ilizwe leZimbabwe ngumongameli, isungulwe ngumongameli welizwe ukuthi kukhulunyiswane lamazwe. Nanga siyabona amazwe anje ilizwe leFrance ngemva kokhonoko liqala ukuthumela izikhonzi zalo emkhosini emkhulu enjengayena le engiyibalileyo emibililwane weSt Gola lona weGreat Zimbabwe okwakade kungasayenzakali osokusenzakala. Kutsho ukuthi sikhangeleleke ukuthi ngokunjalo kutshiwo ngumongameli ukuthi sikhangelele ukuthi ubudlelwane lobu bukhule futhi busiya phambili. Lanxanje amazwe amanye khona ngale ku-EU yiwo abamazwe anjengaboFrance yiwo azasincedisa futhi ukuthi athungulule amafindo la abotshwe yi-EU.
Umnumzana Belief Kaule lilunga lezanu PF. Kusenjalo umongameli weMelika umnumzana Joe Biden laye utshayele uMacron ihlombe ngokunqoba kukhetho lwayizolo esithi ukhangelele ukuqhubeka exhasana laye kunhlelo zokusekela ele Ukraine lona eliphakathi kokuhlaselwa ngele Russia. Uthe bazaqhubeka besebenza ndawonye njalo ekuvikeleni umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Uyaqala kusasa umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Lumbukiso ubukhangelelwe ukuvulwa ngumongameli wele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta, kodwa akaseyi kwenelisa kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwai Kibaki. Iphephandaba leChronicle lithi kulamankampani avela emazweni alitshumilane 14 azaphatheka kulumbukiso wona oza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Amakampani avela kwamanye amazwe abuya eZimbabwe International Trade Fair alokhe siya esiwa malutshwana okuyikho kuyenzayo kuthengiselana lokulobelana kwamabhizimusi kube kulutshwana. Funa kusenza i-trade fair kuyo siba yinto nje ukuthi siyabe sihlanganisa amakampani unganazelela isikhathi eziningi izitende ezinkulu ziyabe zithethwe ngezihlanganiso zikahulumende lezinye ezisebenzisana lohulumende lokampani kahulumende. Kungula makampani amalutshwane kakhulu aphakathi kwezomnotho angabe esenza into ze-trade fair. Ungakhangela ukuthi umnotho wethume kanjani njalo lokuma kumnotho nje jikelele kwenza into ezinjabo zimbabwe international trade fair zithizi zifuze zibe zidinga izindlela loba amaqhinga okutshintsha indlela ebuthanisa abantu loba uguga abantu ukuze kube lempumela kumabhizimusi ikakhulu nxa umhlaba umnotho wezimbabwe ungathuthuki ulokhu ume wandawo njengalokhu sikubonayo phakathi kweminyaka eminingi ethize edlulayo. Kuza kubanzima ukubana kube la mabhizimusi esithi meaningful transactions of business eZimbabwe International Trade Fair nxa singaqhubeka sibona senza izinto njengoba zihlale zisenziwa. Kuyikubana ingani ngumbuthano nje ofuze ubuthane ngazonke isikhathi ngalesi sikhathi somnyaka.
Sibona ukubana sokuqhamuke ukukhulumisana kubi phakathi kuka sibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe ubaba John Mangutsha labo somabhizimusi abaphansi kwenhlanganiso ye Confederation of Zimbabwe Industries. Yona esola uhulumende isithi akaluphathi kuhle udaba lomnotho okuyinto ecunule uMangutsha othi osomabhizimusi laba balahlekile kakhulu. Ulubona njani lolo daba?
Ngasikhangele ikakhulu ngozomnotho eZimbabwe lokhu hlala khona ungathembani phakathi kwamazwe sobomabhizimusi nalebhanga elikhulu leZimbabwe sokule minyaka edlula elishumi kunjalo. Kodwa okunye kuvela kokubana thina njengabo sobomabhizimusi abaningi bethu bangamaqili loba sithi abathembakalanga njengalokhu ababe sithi i-reserve bank ayithembakalanga layo. Ungakunazelela ukubana even amakampani atholayo nale mali ku-auction encane abayitholayo intengo abathengisa ngazo azitshengisi ukuthi bathola imali echipileyo. Ungawunanzelela njalo uzwe ulandelele uzabona khona amakampani athatha imali ku-auction angayithenga lutho phandle kwelizwe afike athengise nje imali yangaphenduka azothenga enye ethengisa nje kube umsebenzi wokuthengisa imali. So kwele Zimbabwe into eqakathekileyo ukutshintsha i-mindset abantu kuyeqakatheka ukuthi nxa kusetshenzwa kusetshenzwe ngoba la industry kathe silazo izigilikigci ezenza khonoko abantu uhulumende oyakwenza ngoba bacabanga ukuthi bayakwenza kodwa la uhulumende siyazikhangelela ukuthi angangeni kakhulu esithi too much interference kuma-market forces. Kufuze awavumele nje ama-market forces kodwa wagayide engangeneli ukuthi uyabe sebuya ngani i-authority. Sikhangele ukuthi governor uMagunja indaba ye-foreign currency ingani simehlule ukuthi ayibambe ngendlela ngoba lona i-auction ibisebenza kuhle kodwa isiqedwe i-confidence ngokudileya ukubhadala loba ingayenza ama-allocation ukwenza amabhizimusi ebedinga ama-alternative and alternative i-black market njalo kube sokungabi lokuthembana ngokhayana abaye bayithola ngaso zonke isikhathi beyifuna abanye bayithola ngudla abanye bayithola ngokwazubana yibo kungani kwenza into zihluphe khonokho.
Umnumzana Reji Shoko yingcwethi kwezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ibika ukuba inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries isixwayise ukuthi umnotho uzabhidlika uguqe ngamadolo nxa uhulumende engaqhubeka ebamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi basebenzise idola lakuleli. Ikroniko ithi isabelo semathebelelendi silakho ukulahlekelwa ngama-constituencies amahlanu ngoba bebalutshwana abantu asebebhalisele ukuvota. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani Studio 7 ninjani? Hayi siyacela nisize lapho nisifake emsakazweni ngalento yenzakala lapha eSouth Africa ama-agent kunama-agent asuka ethumba abantu ke siyacela ukuthi nizame ukuthi lolu daba lilofake emoyeni impela igcwale yonke indawo ngoba abantu besimame bayaphela lapha eSouth Africa ngendaba yokuthunjwa ngendaba yemsebenzi ikakhulu sikhala ngalabo abakithi ngoba yibo abastranded kakhulu siyacela kakhulu nizame ukuthi nifake le ndaba emoyeni abantu bonke bayizwe nala manamba lawo eniwabonayo yiwo amanamba abatshontsha ngawo abantu labantu abaningi abazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga. Igama nguVusimuzi Ndlovu.
Sanibonani Studio 7 ikhulumayo Lucas Ngwenya from Plant. Ngibukuzwa nje sometimes ama-interview wenu li-interview abantu bezana ngikhuluma nje ngento zesizwe ukuthi ilizwe abantu baphatheka kanjani kanjalo nje. So ngiyathanda always kulandela ilo kunjaneni yena but into ebuhlungu ukuthi abantu bezana aba-understand ukuthi abantu behlupheka bagcwele indawo zonke. Njengamanje mina ndaye eSouth Africa, impilo yaseSouth Africa nempilo yaseZimbabwe idifa noma sisho ukuthi i-corruption lana eSouth ikhona but ingcono ayifani yasezini i-serious because abantu bezano noma benza i-corruption abatshelani noma benza into embi abanasikhathi yabo noma bazi bebulala umuntu ewani abakubona ukuthi umuntu bebona le nto le lazi kunzima rapya kunzima kakhulu.
Ngiyakubingelela umsakazi we Studio 7 basakazi bonke nabalaleli be Studio 7 basakazi anisakazela izindaba ezinhle izindaba ezinandi ezingamindaba zeqiniso siyezwa namhlanje ukuthi kwenzekani ezweni singaphandle silami sibenzeka elizweni laseSaudi ngilana eMpumalanga ngiyezwa ukuthi kwenzekani emhlabeni siyabona ukuthi kwenzekani ngendaba yeGisela le kahle kahle kunebhulu elalihlala lapho ezimo bayithathela iplazi bayithathela inkomo bayithathela everything enaninakho kahle kahle nithathelwa ngabantu bezanu manje kuhlupheka thina abantu besingcebeleni abantu bakamthwakazi singazange azange sizidle nalezo zinkomo azange sihlale nakuleyo nto abamthathela yona manje namhlanje ngiyeso supporta i-operation Gisela leyo ukuthi ishaye ixoshe abantu bethe abantu lelo bhulu lelo yabona izithombe zakhona sinazo siyathumelana ngokunjalo ngokunjalo okay okhulumayo ibahlangene umzuri kamazi mhlakagibe emngceleni egwandwa nesigodini ngiyabonga ngikhole nokhulumayo
Mustudio 7, Mustudio 7, Mlapola na Monse, Mlapola na Mkoma Jonga, Blessing, Mkoma Jonga, Mlapola na Monko, Mkoma Wande Monke, Mlapola na Wande Likoga, Ashe Tiridai, Turi Wambola, Christine Bean. Iwo kumbira kuti muti gwisizi yechitonge chibabwa babo vamba chitonga kusheba chitonga zvitulapona tipona loko donga mupona mulena aitira lumba tiri kwambuzi avamuze zvuma vari kumusoko vachiri mukoka vobajimi abamwe ndikiri kwambuzi vonke vari kumusoko tiri kwauti zvete anda kuti muvhoto obutu kuvhota tianda kuti muvhoto obutu tati andimiri zhonga kana kukatazyana kana kutini special batonga zvitati kupi kuparamendo tianda kuti muvhote chimuchini mulajana tizitazovako kuparamendo kuwo tiri kwambuya machite vamukoka vamusala tiri kuvambuya sitereki nkuwoko kumisoko muti gwisizi odhinda vavatongo muti vaamburiki vaambura muhlovo avamubandu talomba ure kwambura ngubheri crispin kuzva kumwambano
Bonani Studio 7 ngiyabingelela ngithanda ukuphawula kancane lapha ngabantu baseZimbabwe abantu bakithi abahlala la eSouth Africa mina ngithanda ukubabonisa khona ukuthi abantu bakithi indawo yokuqasha ayisekho bakithi ayisekho kanjalo akusela ukuthi singathini inzondo esiningi lapha eSouth Africa into ekhona ukuthi sizibuyelele ekhaya nje siyozamani ukulungisa ilizwe lethu usibona ukuzondisa kanjani ngoba nje ma singayenzanga le nto ngicabanga ukuthi kuzoba nzima abantu ngeke beze bephile kahle lapho eSouth Africa uma ngibhekile manje uma ma ngibhekile nabanye kukhona nje abanye asebe-restrainjwa ngabelungu for no reason so izinto sezijijile umuntu osekhaya ucabanga ukuza ngapha ngicabanga ukuthi mangazihlalele khona le silindele o-2023 ozayo silungiselise yabonga
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo ayi mina ngisazibuza ngempela umbuzo ongenampendulo ngabantu bezame ukuphifu laba abahlala bekhuluma amangokuza namalanga kambe kule 42 years lezi izanupf iyenzeni izanupf nje into ongatsho ukuthi izanupf iyenze lokhu yikuphi namanje laba beqhubeka betshela abantu amanga bethi bazoyidlalisa isikhathi sonke bebekuphi bengayenzi why bengayenzi kungakavotwa bezoqala betshela abantu amanga why bengayenzi manje kungakavotwa isithembiso zonke lezi ezikhulumezana kube ngakho ukukhuluma kanje umuntu omutsha ongakangeni power kube ngase yasho ukuthi hayi lo muntu asigazisa imboni noto mina ngakho lapho laba ngicabanga ukuthi ukhona umuntu mpela ongatshona esazekeza ithemba kuzanafiwe kanti uyabe efuna ukubonani lowo muntu entsha angagazi ayiboni manje abantu basemlilweni abantu bakithi wonke umuntu uthele nzima abantu bagcwele amazwe abantu basekuhluphekeni hawu bona ababahlala bekhuluma amangaba nabo kambe into abazayitshintsha mpela beyenze entsha abantu abangagazi beyiboni yini ilizwe liphelile nanti yalisifile sifile izimbabwe kuphelile inawo izanupiyefu into entsha ngempela abantu abayilindile ukuthi le bazoyibona yini kahle kahle izanupiyefu vele ngeke itshintshe izanupiyefu ngeke yalivisibizeni
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasotsha kwele mali ayisithupha njalo kwalimala ngamashumi amabili ngemva kokuhlaselwa kwenkamba zawo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. I-AFP ithi ukuhlaselwa kwabokholo lwesimoslem kwele India kuyadlondlobala. Singene kudaba lweMelika. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kanye lonobhala wezomvikela umnumzana Lloyd Austin bethekelele kwele Ukraine izolo ukuyakhulumisana lomongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky mayelana ngokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngele Russia. Lokhu ngokwakuqala ukuthi iziphathamandla zeMelika ezisezikhundleni zalolu hlonzi ziye kwele Ukraine ngemva kokuhlaselwa kwalo kumpi esaqhubeka. Lanxa imininingwane yalomhlangano ingakavezwa ngokugcweleyo, umongameli Zelensky ubekhangelelwe ukucela uBlinken loAustin ukuthi bakhuthaze uBiden aphe ilizwe lakhe izikhali zokulwisana leRussia. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Umhlangano lo uka Defense Secretary Lloyd Austin lo Secretary of State uBlinken ubuqakathekile ngoba it's assessing the situation on the ground ukuthi how far has the war gone, i progression le regression, lama realities ukuthi vele inganqobakala yini ilokhu zini impi yona lay between the Russians and the Ukrainians. Sibona ngantsa iRussia pulled out of ama regions amaningi and they're now concentrated in the south, i Donbas le Luhansk region, ngathese ngantsa i Mariupol sebeyisa around dile, and there's one place ngantsa the war is still going on. So I think ukuhamba kwabo ama Americans Lloyd Austin lo Blinken is to make sure ukuthi i reassurance support ya Melika for the sovereignty of Ukraine and ukuba promise the next way forward.
Umongameli weUkraine ukhala ngezikhali uthi iMelika lamazwe akuNATO kumele aphathise ilizwe lakhe ngezikhali ezithize ukuze lenelise ukulwisana leRussia. Ubona ziphuma yini lezo zikhali njengokufisa kwakhe uZelensky?
Izikhali ezicelwa ngumongameli welizwe uVolodymyr, ngiyabona ngathiwa it's a gradual approach ngoba sesikwazi ukuthi sebenikwe close to $3 billion in support. Sibona lathi ama-reports aphumayo kuma-Facebook lamanye ama-media sites esithi izikhali zangkhona bezingakafiki 2 weeks ago, but kathesi ngathiwa sezifika on the front line. Mina mbona ngathiwa i-America layo ukuthi ithumeze izikhali ibikhangela ukuthi akusoze kube njenge-Afghanistan khona abathiya khona izikhali eziningi when the Afghanistan army just yaphongunxibilika without even putting up a fight. So kuyabe sekudangerous ukuthi izikhali ze-America zingafika khona ngale in the future zisetshenziswe against the Americans. So mbona ngathiwa izikhali bazazinikwa but at a gradual phase and assessing ukuthi strength ye-Ukraine imekangaphi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenzele amhlophe usowabo weleFrance umnumzana Emmanuel Macron kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho. Umnangagwa uthi uMacron ngomngane wakhe njalo uthi ubona ukukhazimula kubudlelwano beZimbabwe leFrance. Uyaqala kusasa umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair. Abanye besithi awusoze ulete umahluko kwezenotho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.